Okuqala vele it's esikubonayo sonke siwazi ukuthi it's not within the constitution and the constitution esayenzayo we siyibiza ngothi constitution yabantu it's a people driven constitution but safaka savumelana njengabantu ukuthi sifuna iparliament yethu ingene abantu abanje kuhlale abantu abanje baya bangezelela yabo mama okwakungekho within ama contributions afakwa ngabantu we kwakunoble lokhena kwazi sise ngoba mama bay complaint balutshwane bargathesa ukuthi lo umuntu sokumele azefakwa angene la abe eParliament ayisikho kwakhulunywa ngabantu that into yokuqala eqhakathekile iconstitution science hayi abantu abazange bakucabange khonoko abazange bakufisa okwesibili ama opposition leaders ethu a computer befuna ukulida istate bafuna ukukhokhela istate not ukuye eParliament akufanani le Britain akufanani le South Africa okuhamba nge-proportional representation yikho ama-leaders amanye ama-opposition etholakala ekhona e-parliament because bangene nge-proportional representation but laba bangena ngokuthi abantu bazikhethele ukuthi sifuna ubani lo bani lo bani lo bani
ye mnumzana moyo wena ubona njani udaba lona
ngiyabonga kakhulu okuningi sekuthintile ubaba ufuzwayo ukuthi okuqala into leyi kayikho ku-constitution ngizabuyela emuva kancane ngithi mina ama arrangements wonke ayenziweyo elizweni leZimbabwe kusukisela kuLancaster House Agreement kubuya ku-1987 Nita Code so ufa abantu bakithi ngombhuqazwe kubuya ku-2008 kuGovernment of National Unity kubuya ku-17 November last year uMnangagwa engena ngekhulu kuzofika kathesi ekhethweni lona leli osoluzozala ukuthi kuthiwe kuzaba lo leader we-opposition eParliament ngama arrangements engathi mina ngesilungu abuya by default not because kuzonceda an ordinary person on the street but kuzonceda kuphela bona labo okuyabe kuthiwa yibo abazathola khona lokho kumele kwenzakale ngalesi sikhathi and njalo siyakwazi ukuthi nxa kuthiwa kuzaba lo leader we-opposition eParliamente umuntu okukhulunywa ngaye kathe sivele nguNelson Chamisa mhlawumbe onguye okhale kakhulu ngokuthi urojiwe ku-presidential election engicabanga ukuthi uhulumende kaMnangagwa uzama ukumthulisa ukuthi kufanele umntwana omkatsileyo umkatsela ukungezwa wasubonta umntana amseqhubekele lokho ekhala ubusumthulisa ngesiwithi kunguwo ovele wamenza futhi ukuthi ekhale ngokunjalo ngicabanga ukuthi arrangement leyi njengoba ethilo okafuzwayo aso arrangement enziwe ngoba kulento eza benefit abantu arrangement enzelwe nje ukuthulisa abanye abantu iba silence kudivert iattention yalokhu okuyikho kumqoka uzananzela futhi uMnangagwa uzama ukudinga usekelo lwamazwe omhlaba ikakhulu ama western countries
mnumzana afuzwayo njengokutsho kuka mnumzana Charamba isikhulumeli sika mongameli Mnangagwa ukubona njani nxa kuyikuthi kungalungiswa kathesi kungalungiselwa okwakathesi kodwa omalangaza
hayi uTharamba uduma ngobona ngani nxa ikhuluma lathi ikhuluma labantwana abazelizolo ngamanga obvious wona lawo esiwabonayo sonke langaswayo wonke umuntu uyakwazi ukuthi kwenzelwani wonke kuyacaca ukuthi no lokhu kwenzela ukuthulisa uThamisa kuphela ayikho enye into afuna ukukhuluma ngayo and we know ukuthi usiyafika ku-2023 izinto zingatshintsha kuyaphela kuyinto khona lokhu akula difference le position ka-prime minister lani yacreatele uMorgan Tsvangirai at that time so ukuthathi yena yinto eyenzela ukuthi be yi-permanent arrangement hayi akula qiniso elinjalo kumbe ucabanga ukuthi izanu izadliwa ngo-2023 besiba yibo abayi-opposition enkulu bese bethifaka umuntu wabo phakathi but still hayi angadlali ngengqondo zethu we know ukuthi khona lokhu kwenzelweni hayi sile iqiniso lela likhulumayo
mnumzana moyo amabandla amanye amele athathe nyathelo bani ukuze udaba lolu lungakhanywa ngani kulungiselwa yena uChamisa kuphela
udaba lolu luyahlupha baba Gandhi ngoba okokuqala vele ama-opposition ikakhulu lapha eZimbabwe kungani kuzaba nzima ukuthi kube lento esingathi izayenziwa isenzela ukuthi labazabuya ngelinanga bathole ukuthiwa kulomthetho olandelwayo ngoba okokuqala kuzananzela ukuthi ama-opposition amaningi nala akade khona ngumbena contest layer ama-elections ngabantu abake basebenza ndawonye ikakhulu abantu abaningi basuke babhazukana beku-MDC ngokunjalo engikucabangayo ukuthi uhulumende we-ZANU-PF uyakwazi ukuthi kaningi abantu beZimbabwe babuseka lula nge-divide and rule not ukuthi ngesisekelo sokuthi kuzo benefit abantu abathize. So ngokunjalo ngicabanga ukuthi akulanto enkulu ezatshintsha. Uthilo ufuzwayo futhi ukuthi i-same arrangement efana leyayenzelwa uTsvangirai nge-GNU e-government.